VOA Ndebele.
Ni vuka njani mtwazi omuhle siyalamukela kumthakazo weStudio 7 namhla ngomvulo mhla singamajuma amabili lambili kuNtulikazi 2019 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ezesitu ET isekela ababalisi abafuna ukuqalala umsebenzi.
Iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi kokulisana lo employer wayo ngendaba yeholo iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo.
Abantu abaningi lokhu bethithibele kobulawayo ngokuzama kwenkampani yezisa ukuthi idilize imiphongolo ephehla umlilo kagetsi.
Wena nxa uzabona iloja ekusendlini yakho selidilize indlu selikwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu erayithi bonapho.
Sizalethulela kucatshwanga ngabantu ngokumele kwenziwe ukuze idolobho lakobulawayo lingabhidliki kulandelwa kumiswa umsebenzi kwesikhatshana kwamabhalane uDown Clark.
Yebo, kambe bakhethwa kuma-constituencies kuma-ward lapha bakhona, kodwa idolobha leli ngelama-red pairs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isekela ababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele weZCTU uthi amalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe alilungelo lokutshengisela emigoqweni kusukela ngomvulo uhulumende aze akhuphule iholo lezisebenzi. Ababalisi bathi sebethola munye ngamunye $400 Zimbabwe dollars ngenyanga selokho uhulumende wavimba usetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Izisebenzi zikahulumende ezinikwe $400 ngeviki ephelileyo ebizwa ngokuthi cushioning allowance zithi imali le kayisoze incede ngoba sibi kakhulu isimo somnotho kwele Zimbabwe. Zithi kumele zihole inkulungwane ezine zamadola $4,000 ngenyanga. Umoyo uthi kumele izisebenzi ziphathwe ngemfanelo.
Iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi kokulisana lo employer wayo ngendaba yeholo iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo ukuze ikwaniseke phela ukufinyelela lokhu ekhalaza ngakho. Asiyo athuzu yodwa nje esinika ke usekelo. Sinika usekelo kuma-sectors achiyeneyo xa bekhangelane lodubo lokukhalaza ngendaba zemsebenzi, indaba zeholo.
Singathi ke kokwamanje izisebenzi zime njani xa sikhangela ngeholo? Ezithola imali elilutshwane zithola imalini nxa sikhangela iholo ngenyanga?
Iholo lisele ngamuva, liyakhumbula nje ukuthi ngenyanga yezimbili kube zintathu ezidlulileyo abaningi singathi i-average salary iku-400 plus or minus 400 American dollars ngenyanga. Nxa sikhangela ke kathesi ukuthi i-exchange rate ikhuphuke okungakanani, sikhangele lokuthi aluba phela iholo lalo likhuphukile njengoba i-exchange rate iyasukuma, ngoba intengo phela yalandela i-exchange rate. Sibona ke ama-prices akhuphuke okungaba lichumi. Sikhangele ukuthi aluba nje lawo ama-salaries aluba asekhuphuke ngokulichumi. So okade sikukhangelele sikhalaza ngakho kwamanje njengezisebenzi kuma-sectors achiyeneyo, sibakhuthaza ngokuthi kabacele ke i-living wage engaba linani ele-4,000 RTGS. i-4,000 RTGS yiyo phela ehambelana ne-exchange rate eyenziwa kuma-prices la kuma-services ke esihlangana lawo. Hayi khona ke i-400 RTGS le esiyinikwayo kulezi nsuku.
Yes, ngathi ke uhulumende labanye abaqhathi bathini ngakhona kho?
Abanye bayavuma ke sesibone ke abanye besithi bazazama ke ukuphula ke iholo labantu ngokulithumi iyasijabulisa. Sikhangelele ukuthi bonke ke ama-employers bazakwenza ke okunjalo. Sile sector eyodwa angazange ngiqambe ngegama okwamanje esithe khona i-200 yakuqala eholweni lomuntu izamalisilayo wakhe ngo-10 ibisisengezelelwa ke kumali ayiholayo okwamanje. Sibona ukuthi i-good move kayenziweyo ke employer we-sector yona le sizamtshayela ihlombi. Sikhangele ukuthi ama-employers wonke ke sokufanele ke benze njalo bethi ke i-400 RTGS le ekhona imultiplier ngo-10 ukuze ke kube liholo lomuntu ke. Sikhangelele ukuthi ke wonke ama-sectors azalandela khonoko.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezeCTU. Sixoxe laye eseHarare. Uhulumende uthi uyazama ngamandla wonke ukuthi kuholiswe izisebenzi ngemfanelo. Abanye abantu obulawayo lokhu bekuthele ngokwenziwe inkampani yezesa ebifisa ukudiliza imiphongolo yokuphehla umlilo kagetsi iyenza idolobho leli labizwa ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Iziphathamandla zedolobho leli zivimbe lokhu zisithi izesa kayizange ikhulumele ezakhamizi ngodaba lolu. Izesa ithi kumele kubhidlizwe imiphongolo embili engasasebenzi ngemfanelo, kodwa-ke abantu bachaya phansi ngenduku besithi inkomo ingazala umuntu kungenzakala lokhu. Ngasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yezesa ngodaba lolu. Omunye wabathi izesa kayiphathanga kuhle udaba lolu umnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF.
Indaba yeziphala noma ingaba yinto enhle kube yinto embi ayiphathwanga kuhle. Iziphala leziyana ngeziyamunicipality walapha koBulawayo asoze zenzisa. Ngakho-ke wena nxa uzabona iloja ekusendlini yakho selibhile izindlu selifuna ukwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu e-right khonapho. Angithi into eqondileyo ukuthi ena xa iloja lingabona ukuthi hayi laphana sokukhenka umduli liyabiza phela umnikazi hayi bakithi laba bembona solamakhenki laphana kanti indawo singenziso kuboniswane bezokwenza into eqondileyo. Ivesi might have a noble idea ukuthi bafuna ukurimevote laphana ukuthi igesi laphana i-output yakhona ingezeleleki kodwa ngamaloja kanti kade ngamelanga bakwenze bengakhulumisananga lo mnikazi wendawo. Umnikazi wendawo ngu-city council, kuyomele babize i-city council elama-enjineers agcweleyo afundileyo akathi bengahamba bebebonisana abantu hayi iziphala lezi senzani senzamakhrek sezindala senzenjani sibonisane kuvunyelwane kuhle. Bathi ukuthi bona bafuna ukutshaya umthetho emzini waso wabo akusoze kuphumele kuyo oluhle khonapho.
Ye, singathi kona vele nxa usukhangele wena kungadilizwa iziphala leziyana kambe ukuthi kungasala idolobho kulokhe kuthiwa kontuthu ziyathunqa.
Mina ngokuzwa kwami asingathi ukudiliza kuphela bantu lobengantu ayiyirinoveta njalo kumbe ukwakha ezinye okuzezilona kube yilelozini i-more output yama-gates. Kodwa mina ngokuthiwa yikuthi na inwato baziyadili abaconsult abanikazendawo i-city council ayisibona ngamaloja labantu. Ngakho-ke ababheke njengeloja hatshi bona bababheke ngabantu abona yiwasengoneliloda nxa kusengokuthi wena kuyangezelela amagedi awzaseoathesiyileskathesi akula magedi khonapho so amagedi siyawadinga but asizenzeni ngendlela eqondileyo. Njalo sikhangela khonoko ade ukuthi bona sifuna zayo sentimental values yokuthi na vele kwathi kubontuthu ziyathunqa ngenxa yemphongela leyana.
Umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU PF sixoxela ekoBulawayo. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namuhla. Iphephandaba leHerald libika ukuthi sokulezigidi ezidlula amakhulu amathathu $310 million yokuthuthukisa izabelo. Imuli kaMoyi uMorgan Tswangirai isilahlekelwe ngesinye isihlobo. Umnumzana Charles Wende unobhala jikelele webandla le-MDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa ubike lokhu enkundleni yeTwitter. Uthe ugogo uMondwa unina kamoyi uSusan Tswangirai ngasekho. Unkosikazi Bimbayi Tswangirai Jaba, indodakazi kamoyi uTswangirai isanda kubhubha. Lokhu kwethulwe ngamaphephandaba ambalwa. Amaphephandaba ambalwa njalo abika ukuthi uMnumzana Job Sikhala, umsekeli womgcini sihlalo webandla le-MDC, usanda kubotshelwa ukuthi ubefuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uZulu angene emigoqweni ekhonona ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume lethule kumbe lisitshele ngokuthi kuhamba njani lapho likhona endaweni ezitshiyeneyo. Wothi sizwe ke ukuthi abanye abantu batheni lamhlanje.
Bandla nasestudio 7 basakazi nabalaleli, ngicela ukukhuluma nje ngipho kancane ukwenza ukuthi ingathathi isikhathi sabanye abantu. Kodwa okusalayo into ebizwa nge-local authority ifuna ukuphathwa ngabantu abazalwa lapho, ukuthi noma usemsebenzini ukwazi ukuthi usebenzela ingakini, uzoya ungabi nokhophe lokuthi wena ugijimisa iholo. Laba bantu abazale bazethi bazophatha isikhundla khona la, bazothi bona bazophanda bazodla, besuka lapho bathathe lokho abakuthathayo babaleke baye kibo le Mondoro. No man, hayi ayisebenzi. Ngisazoyiqala phansi le ndaba. Hayi, okay shap, ayazi kwamanje ayisebenzi indaba le abayenzayo la bantu. No.
Ah, okweZimbabwe kuyadina bakithi. Pho ma uVice President sezalatshe eSouth Africa, why engalatsheli izweni lakhe alikusayo? But more ma kugula omunye umuntu ongenamali ukuze eSouth Africa, uyafa phela eZimbabwe. Because bayazi ukuthi iZimbabwe ayinamithe eneleyo zasabezolatshiwe eSouth Africa. Why bengayenzela abantu okuhle?
Elinjani lonke Studio 7, ngilibulisa labalaleli abalaleleyo umhlaba wonke abalalela uStudio 7. Lami ngumuntu odabuka eZimbabwe kodwa ngilapha eSouth Africa, ngisuswa yisimo esikuleliyana ilizwe. Hhayi, elizweni kuthanda ukuba nzima ngenye indlela onyeke uzuyijabule. Isimo sibi ngempela, ayikho le nto yodebambekayo lencwebekayo. Ngesikhathi uMgabe esusembusweni esuswa amabutho la ngumntankagwa, lama ngicabanga ukuthi hayi isimo enxa sizoba ngcono, hayi isimo asikho ngcono elizweni. Somile ngempela izinto ngeyindlela ebuhlungu enyeke uzuyijabule. Abaholi abaphetheyo lapha abalanyembeza, hayi kuphethe abaholi abalenhliziyo ezomileyo mpela. Uthi umuntu angikhona noma izakhamuzi zikhuluma, kuyabe kungena ngapha ukuphamba nga la mahloni bayebengelawo lokuzwa bayebengiswa ngoba umbuso bawuthatha ngombango.
Sanibonani Studio 7, ninjani? Hayi, thina siyaphila ngapha amakhaza kuphela. Ngisacela uphosela nami elami izwi. Igama lami uSibusiso, ngizalwa eRubani. Ngisacela ukubeka nami kanje ngendaba yakaDube noTambarasha. Yiyo indaba ebengicabanga ukuthi kangikhulume ngayo. Angiboni kubalulekile mina lokho, ngoba uKambarashe usathatha ngaphi ni isinqumo sokuthi akwazi ukuthi amise omunye umuntu emsebenzini? 2, bese uphuthuma kangakanani bese ngaze ehluleke ukulinda ulokhu zeni umeya aze afike bese bethatha-ke leso sinqumo abasithathayo bemise emsebenzini? Lokho-ke yinto engibona ukuthi idala ubandlululo, ngoba isisiba namagama enzondo phakathi.
Siyabonga kakhulu ke lokho ngokwethulwe ngabalandeli be Studio 7. Nxa ufuna ukusithumezela umlayelo ulakho ukuthi lawe ke umlayezelo wakho ufake ke ku WhatsApp kunombolo ethi 012024650318. Ungavele uhambe kolombano ufitizele urekode usithumezele ke umlayezelo wakho. Sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisithupha babulewe yikutshisa okumangalisayo okwenzakala khonapha-ke kwele Melika. Ibandla lamademokrats kwele Melika lithi likhangelele ukuthi umnumzana Robert Mueller wayehlolisisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 uza kwethula ubufakazi obuveza ukuthi umnumzana Trump wephula imithetho eminingi ngokudlelana kwakhe lelizwe leRussia. Izulwandaba lamhlake sikhangela khonoku kwenzakala ke kobulawayo. Siyakwazi ukuthi kulokuxoxozela sibili okunye okumangalisayo. Siboneleke umnumzana Christopher Dube umabhala nomkhulu uTown Clerk esuswa ke esikhundleni kumbe ngithi emiswa umsebenzi wokwesikhatshana. Umnumzana Dinashe Kambarami yena wakade bambe isikhundla sikameya. Umeya ke uthe sevela ke kwele South Africa wafika wathi hayi chi lokho akwenziwanga kuhle. Siyabona njalo lebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lathi uKambarami kazange ayenze kuhle. Kwasekusithi ke izakhamizi zenza umhlangano lapho ezakhuluma khona. Ngakhonoku zakhuluma okuningi kakhulu. Omunye silaye lapha ngubaba uPaul Themba Nyathi. Baba Nyathi, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gift.
Ye, so ke lapha nxa sikhangela baba Nyathi siyalubona udaba lolu kulokuxoxozela okuthize. Umbono wakho ume ngaphi?
Amakhansela la akhona kobulawayo kathesi, into yokuqala abangayizwisisiyo ukuthi idolobho lelashile labo. Yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies, kuma-wards lapha bakhona, kodwa idolobha leli nelama-red pairs afisa ukubana idolobho labo liphathwe ngokuhlonitshwa, bathole ama-services abawabhadalelayo. Kakho phakathi kwabantu ohlala kuleli dolobho olendaba lobudlwangudlwangu lobo esibubona usenziwa ngamakhansela angazwisisiyo ukubana kungani elapha akhona kathesi.
Singathi-ke sizwile abanye besithi amakhansela la kumele asuswe, kodwa-ke esikubonayo ukuthi bakhethwa phela. Kuyalungiswa njani udaba lolo?
Abantu ababakhethelanga ukuthi behluleke ukwenza umsebenzi abawukhethelwayo. Njalo nxa abantu besithi kabasuswe kungenxa yekuzonda okusebantwini, ukuthi abantu laba sebakhethela ukubana bagcine ukuhlonipheka kwedolobha kodwa sebekwenza kathesi kuba lihlazo edolobheni. Nxa besehluleka ukukhangela imbali yedolobha leli, babe sebeziphatha ngendlela abaziphatha ngayo, uZulu wakobulawayo ilelungelo lokuthi kabasuke.
Pho bazasuka njani njengoba kukhanyazane kuyahlupha kangaka? Njalo nxa sikhangele sibili udaba lolu lungani phela sokungenele phela i-local government phakathi.
Kwenye indlela ziningi. Okokugcina ukuthi abantu njengoba kule commission lekhethweyo bazayitshelani i-commission kwini abaza kuthi kwenziwe, njalo kuzakumela okwenziwayo kube yilokhu okufiswa yizakhamizi zakobulawayo.
Singathi wena kodwa nxa sukhangele sibili baba Paul Themba Nyathi, siyakwazi ukuthi walwela ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sempi yenkululeko, kodwa-ke lina nxa selikhangele sibili ngokwenzakala kobulawayo, yikhwela likufisa yini lisempini ukuthi into lezi zenzakale?
Uyabona Gift, into eqakathekileyo kuye wonke umuntu ongumuntu, one okokuqala yikuhlonipha abantu ahlala labo, yikuzihlonipha yena, yikwazi njalo ukuthi ukuba ngumkhokheli yinto bani. Akula muntu owalelwa ilizwe leli ukuthi ligcine lilibi kangaka lingahlaleki, ikakhulu amadolobha okufanele thina esibhadala ama-rates sithole kuma-rates lawo inhlalakahle eyiyo esiyifisayo. Ukhansela othi umeya ehambe izolo ayekwenza inkalakatha yento ezadala ingxabangxoza efana lale, uzama ukungitshela ukuthi umeya esesekhona bebengaxoxi ngodaba lolu, balulungise basikele thina sonke abahlali khonapha. Ninje so angilandaba lo town clerk angimazi. Angilandaba lokunengi okungabe kusenzakala ngaphakathi. Engifuna ukuthi kwenziwe ukuthi ngitshelwe ukuthi kathi kuyini khona okwenzakalayo. Hasho ukuthi bese mpongo ubona sokudalwa into edala ingcaba ngcoza lokungahlaleki kwedorobha. Mina kuyimi red pair.
Yes, ifakele ke awukugcina khonapho ke utsho lokuthi ubona ngazani kusiya phambilini kumele kwenziweni mafutshane sibili.
Okufanele kwenziwe amakhansela angcolisa isimo sakobulawayo akufanelanga abe khona.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uPaul Themba Nyathi owalwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu. Sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa lapho siqoqa khona lezakhamizi ezijeneyo zakobulawayo. Tiyani indlebe lizizwele.
Ye, lingakhuthwa ke ludaba lolu kusasa khonapha ke emsakazweni weStudio 7.
Umongameli Donald Trump uthi amalunga edala le-House of Representatives amane axabana lawo azonda ilizwe leMelika. UTrump wethule lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho athe abane laba kumele baxolise ngokuzonda ilizwe leMelika lele-Israel. UTrump uxabana loRashida Tlaib, u-Ilhan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez kanye lo-Ayanna Pressley. Abane laba bathi uTrump ulenketabechabi afuna ukuyisebenzisa ngesikhathi sokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Okwethulwe nguTrump kusekelwa ngumcebisi wakhe unkosikazi Mercedes Scalab okhulume lentathelo ezindaba namuhla. Unkosikazi Scalab uthi uTrump kalabandlululo.
I have worked with President Trump for 2 years and he is not a racist.
Sengisebenze okweminyaka emibili lo mongameli Trump kalabandlululo. Inhlelo zakhe zonke zisekela abantu abansundu labanye.
He's a compassionate man whose policies have focused on the minority community.
Amalunga ebandla lamaDemocrats athi uTrump uzama ukwenza engani abane laba ngamalingazi bebandlaleli. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Gary Jackson uthi kuyethusa ukukhulunywa nguTrump.
Ngibona kulobandlululo kakhulu, ngibona kuyikudelela abanye abantu, njalo masinazelela ukuthi abantu laba akhuluma ngabo ngomama wodwa. Angithembi ukuthi ukhona umuntu ongaso sizalwane se-America okwaziyo ukuthola izikhundla ezikubo labo mama okube imisebenzi lapho mama laba abakhona. Omama laba abanye bakhona ngama-naturalized citizens, abanye bazalelwa lapha, ngakho bangama-Americans balelungelo lokuba lapha abakhona. Hey, just like isizalwane salapha e-America. Ngakho ubandlululo lwakhe lolu esibona elubonisa lapha lukhomba sovala ukuthi yena njengokwakhe ule nzondo.
Singathi kodwa-ke kuyabheda ngani lokhu ukwenzelani khonokho akwenzayo?
Isiphetho sisazi sibili kodwa nxa engaqhubeka esenza kanje mbona ngathi kuzaluywa kakhulu. Akekho mbona ngathi iningi labantu abaphila lapha e-America abavele nje okhokho babo bangama-Native Americans.
UTrump ukhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lama-Republicans.
Soke isikhathi khona manje esezomculo. Namhla ke sikhumbula umuyi uJohnny Clegg obecula ingoma ezidakazelelwa ngoZulu. Umhlaba wonke jikelele ukhalela umdeni womculi obelodumo uJohnny Clegg obhubhe ngeviki ephelileyo. Ubesaziwa ngokukhuluma isiZulu esicacileyo njalo langokulwisana lenketabechabi eyayimemethekiswa ngabamhlophe kwele South Africa. UClegg obelesifo semvukuzane ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamajuma ayisithupha lasithupha 66. UClegg wathi le minyaka elijumi lasithupha wahlangana loSipho Mchunu owayemdala kuye ngomnyaka owodwa. Kubikwa ukuthi uClegg wacela uMchunu ukuthi acule ingoma ngesiZulu. Ababili laba bahle bawelelana basebebumba iqembu abalibiza ngokuthi yiJuluka. Babecula ngesiZulu langesiLungu
njalo begida okumangalisayo okwenza ukuthi bathakazelelwe ngabantu abaningi. Ijuluka yakhipha idlaladi yalo lakuqala ngomnyaka ka-1979 kwasekulandela elinye ngomnyaka ka-1981. Ababili laba babengavunyelwa ukuhlabela bendawonye ngenxa yohlelo lokwehlukanisa abantu ngesikhumba. Loba nje bagcina becula endaweni ezinjengamakoleji, emabhawa, ezikolo, ezindlini lezinye indawo lapho ababevinjwa khona ngamapolisa. Kodwa-ke iqembu leli laqhubekela phambili lalolonga amanye amadlaladi anjengelithi ubuhle bemvelo lelithi musa ukunilandela. Ukiyegi lomcunu baphumelela okumangalisayo loba nje ingoma zabo ezaziveza ukuhlupheka kwabantu emalokijini lemakhaya zazivinjwa ngurhulumende wakwele South Africa. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1985 ababili laba behlukana sebehambe emazweni amaningi akuqela elemelika, eCanada, Germany lakuzwekazi leScandinavia. Ngesikhathi leso basebethole izicoco zamadlalade ezimbili zeplatinum lezinhlanu zegolide, njalo basebethengise izigidi ezimbalwa zamadlalade emazweni achiyeneyo akuqela eleFrance, eleAustralia, New Zealand lamanye. UKrieg babembiza ngokuthi umlungu ongumZulu. Ingoma yabo eyajabulelwa ngabantu abaningi ngethi Scatterings of Africa ekhuluma ngokuhlupheka kwabantu abamnyama. Baphinda bahlabela enye ethi Asimbonanga iyayikhuluma ngoNelson Mandela wayevalelwe entilongweni ngabamhlophe. Kayizange idlalwe ingoma le emoyeni emsakazweni weSouth African Broadcasting Corporation ngaleso sikhathi ngoba kwakuthiwa isekela abantu abamnyama. UKrieg wathi esehlukene lomchunu wabumba iqembu lakhe ewalibiza ngokuthi Savuka elethula amadlaladi amaningi njalo lahlabela emazweni amaningi. Amanye amadlaladi awethulayo haye lezihloko ezithi Shadowman, Cruel, Crazy Beautiful World, Hit, Dust and Dreams, lelithi In My African Dream. Isavuka yethekelela amazwi amaningi njalo yathengisa amadlaladi okwedlula amaqembu amaningi emhlabeni wonke jikelele. Iqembu leli lathola izicoco eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1993 bahlangana njalo lo mcunu babumba iqembu elithi Yavuka Inkunzi.
Iyo le nkunzi yamakhotshana ayihlabi ngokumisa, zishinkunzi yamaqobotshana ayihlabi ngokumisa.
Ye, sizaqhubeka-ke ngomculo lo-ke kusasa, lilalele-ke lingakuthi phela. Ye, sibona ukuthi abanye abantu bathini kulapha-ke enkundleni. UJT Dube uthi siyavuka linjani khona ngapho Dube. Emmanuel Nkusti Ncube uthi ye ngibukele ngiselusaka baba Dube eZambia. Clemens Dube la uthi morning linjani. Eslinzi Hammond uthi eZimbabwe bantu benkosi, i-$400 sure pho bazaphila njani abantu beZimbabwe. Hayi-ke sosibona ngazani isikhathi sesithovile sibe lokumangalisayo singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Isithi isekela ababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi. Abantu abaningi lokhu bethithibele ngokwenzakala kobulawayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje, olivalelisayo ngukhipstube.